Amalunga ebandla le-MRP abesetheswa umlando wokubangela umsindo ngesikhathi ikhomishini kaKhalima Mutlante iphenya udaba lokudutshulwa kwabantu ngabebutho emva kokufunyanwa elecala asehlawuliswa amadola angamakhulu amabili ayefayindi umuntu ngamunye. Unkosikazi Prezi Angulube, umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party, uthi ujabule kakhulu ukuthi abanye babo baphumile loba babebotshwe bengelacala belwela amalungelo abo.
Namhlanje ngijabulile ngoba nje amakomrade azaphuma, kodwa kubuhlungu ngoba sebehlale ekami iviki yonke bengelalo icala. Ngathi ngiyavuma ukuthi batholile isigobo sokuthi babhadale ifine, kodwa ngiyazi ukuthi icala alikho, bebebotshiwe nje bengabantu abalwela amalungelo abo, bebotshiwe kungelalo icala. Ngiyabonga.
Umnumzana Mqondisi Ndebele, umgcini sihlalo webandla le-MRP, uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aphathe abantu ngokufanayo kanye lezigwebo zabantu zifane.
Siphuma e-court sibe lokudana nje ekuqaliseni nxa kade amajaha engena ade fakwe insimbi ezezinyaweni ngathi ngababulala, kodwa kuthe nxa sokuphuma impumela ye-court kwasokuthiwa khona kufanele kubhadalwe i-fine ye-$300 each. Yebo, siyajabula ukuthi baphumile, kodwa kasijabule ukuthi kukhululeka kwamthwakazi ngoba lecala abalibotshelwayo asiliboni, njalo ongeke order lomsindo ngenxa yokuthi wayengowezanupf kazange atholisiswe wahamba e-free. So sicela ukuthi uhulumende weZimbabwe nxa ukuthi esafuna ukuthi ilizwe leli abantu babuseke ngaphathe abantu ngokufananayo, izigwebo zabantu zibe izigwebo ezifananayo.
Amalunga ebandla le-MRP abotshwe avalelwa ngolwesihlanu lweviki ephelileyo agwetshwe ukuhlawula amadola angamakhulu amabili i-$200 umuntu ngamunye ahle akhululwa. Abasekeli bebandla leli bathi kuyadingeka ukuthi izigwebo zifane kuzulu wonke, hathi ukuthi kukhangelwe ukuthi ungowebandla liphi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.